soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele.
Kona senhlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumele egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le corona.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni kumbe uyagula.
Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula. Wayihleli into yakhe, wahamba eSouth Africa, wahlala. Indaba singizothiwa kulala abanye abantu khona.
Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani uZulu weZimbabwe?
Sifundo esikhona ngesokuthi ke njengamabandla aphilisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-strongholds nalawo okuthiwa-ke ngama-ruling parties, ikakhulu-ke emakhaya kube losekelo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele. Izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangama-30 ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kuthi abedlula 321 babanjwa igciwane le coronavirus. Njengensukwini iHarare yiyo ebelabantu abaningi abedlula 118 abatholakale belegciwane leli, kwabhubha abalichumilane 14 kuleli dolobho. Kuthi ezinye izigaba zelizwe zaba lamanani aphansi ababhubhileyo kumbe ukutholakala legciwane le-coronavirus. Kunani leli bonke abantu bathelelwe leli gciwane elizweni ngaphandle koyedwa obevela kweleBotswana. Kulabedlula 640 abasinde emkhuhlaneni lo, okulinani eliyisilinganiso esingamachumi ayisithupha 60.7% ekhulwini. Isigaba seMatabeleland South ngesinye esesihlaselwe kakhulu yileli gciwane. Sixoxe lomela lesi sigaba edalela ePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa. Saqala ngumbuza ngokuthi unjani umumo wezokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulesi sigaba.
Gciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibamba abantu kwakuqala. Leyi ke ifezi hayi isiqoqodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi. Khona senhlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwakwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lonalele le-corona. So kathesi sibilayi akusayiyo le indaba yamafungafunga, ayisayiyo nzwela kachana. So kuyinto esesiphila la esesihlala la esesikwazi ukuthi awubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela izindlela abantu ababhubha ngayo sibilayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu, ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kukababa uMaduma ufuzwayo kulokhu kusezinhliziyweni zethu, kulokhu kugqugquzela njengabantu bamaThebeleland South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hayi okwakathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjiwe, hayi bahle begijime khonapho khonapho Chris, ngoba ngiyakhumbula nje umuntu wesemaduzaleni lathi uhambe nje engizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi uteste positive. Hayi zihle zabuya mota zigijima zilandelana, bathathwa bonke labatholakala kade bezivile bezoxoxa kumbe bezokwenzana ezilongo betholekale bekhonapho bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimoto bahanjwa nabo labo baya testwa so mbona hani hayi iresponse okaka test ingane ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe bazama ngendlela zonke kulabanye sibilathe lanxa belibanjiwe bathiwa behlale emizini yabo benze i-isolation besemzini yabo khonapho so into ezenzakalayo ababa bengani beserious yiwo abahambe ezibhedlela but iningi lala besibaziwe sihlala nabo hayi kuthiwe kaba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hayi uhamba ngendlela
abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli
njengoba sengitshilo Chris ekuqaliseni into leyo esiyizwela khatshana ungacabanga kuhle kufezwani ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi so bekusesekudeni kakhulu labantu kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emadebheleni and south abangazange baye ndawo hayi into le ingani sisethusa sibili njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-connect iyathumeza kulaba balama-connect numbers every day inani le-COVID eselithela abakhona elizweni so khona ukuyana kwenza ukuthi khona abantu bethuke abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapho phakathi kwabantu uyagqoka imask ngeke ngangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela ukuthi umuntu wonke abanenga kusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela imask ukubona umpolisa athe somuntu sekwazi ukuthi imask igqokelwa ukuzivikela imask ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane so mbona ngani hayi ufezithulo yethusa abantu abanengi and abantu abanengi babhizi sebelandela imithetho yakhona
lo ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebeleland South edalela ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonleya wababulala ngesihluku sokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni na kumbe ngumuntu ogulayo uLisani Leya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 wake waba lisotsha elalwa impi kwele DRC wabulala uyise uNicholas Kanin Leya wayeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 lo nina uMargaret Leya wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla
Ayi ngiboni ukuthi ujahalo uyenza isigameko esingaka ungathuka ulomkhuhlane wengqondo ngoba labo abakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo wayephuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini ngumuntu nje ngumbono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuthiwa hambani ezikolweni enzanini lokhu lalokhu bakhona abanye abathi mina kangikwenzi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibona ngathi isizathu sakhe sokuthi athi uloya wayeloywa ngabazali kumbe waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayedlala ukuthi laye afunde enze lokhu afuna ukukwenza kutho ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi naye esikolo kasoze aye njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuka bazitshela bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasengesomuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzakwenza.
Eh wayephelile sibile khona ngoba nangu sizothwa wacithe iminyaka engaba ngu 15 engabuye ekhaya efika kobulawayo ebanganini abuyele emuva nangu sengumuntu osethutsha eselungise ama petrol bomb landlani ukuthi azokwenza umsebenzi inhloso le into leyo ayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili abafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalendlela ngalendlela ngalendlela, waze wathatha ibhayisikili watshova amakhilomitha ya wonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi loba benze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihlela into yakhe wahamba e-South Africa wahlala indaba singezophiwa wabulala abanye abantu khonale xa wayevele ehlanya. Waba umuntu ohlela izinto zakhe, waqala isetsheli wafaka izikhali lezi azisebenzisayo, wafika ngesikhathi asaziyo, wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela into le waze wathola le bhayisikili. Hayi umuntu ophambene kaze kakwenze konke lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani kuZulu weZimbabwe? Umongameli Yoweri Kaguta Museveni osebuse lelo lizwe kweminyaka engamachumi amanelane 34 nguye onqobe kukhetho lolu. Omunye wabakade ebhikisana labo ngosakhulayo uRobert Kagulani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithoba minombili 38 nguye olandele umseveni kukhetho lolu. UBobby Wine uthi uzaphikisa emthethwandaba impumela yalolu khetho ngoba esithi waqilibezelwa. Phambilini kwalolu khetho kwakulodlakela abasekeli bakaBobby Wine bebotshwa abanye babulawa. Kulabanye abathi ukhetho lweUganda lolu lufana xathu lelweZimbabwe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC Alliance saqala ngokumbuza ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kulolu khetho.
Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama stronghold bananzelela ke ama stronghold ye opposition nama detector lawa anjabo umsebeni lawa kithi lapha eZimbabwe bese besethusela kabantu. Sinanzelela ukuthi ama soldiers becha abantu dula abantu ke eKampala la kwamanye amadolobho kuyethusela ke abantu ke ku stronghold ye opposition begcine bengavotanga bese kusithe izindaweni ke lapho ke ama detector ikhalo sekelo khona ekakhulu emakhaya abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo kuthiwa ke ngama-ruling parties kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwenzabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona kakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverify sokuzaannounce ama results, yikho kujele ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lomongameli Museveni umnumzana Bobby Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana lolu kaBobby Wine? Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe umongameli we-MDC Alliance uChamisa siyakwazi ukuthi ke uncintise kukhetho lulodwa luka 2018. simbonile ke ukhankasile obuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama rallies kwaba lendlela ezinengi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le MDC Alliance. Yebo kambe singamfananisa lo Bobby Wine uqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ikusasa ke yamazwe abo ke ingaba sezandleni zabo kwinto enhle naleyo. Kodwa ke asineke ke sithi uChamisa kazange ke akhankase njengoBobby Wine, ukhankasile sibili okumangalisayo. Njalo ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyatshiyana amazwe ngamazwe, awuyeke ukuhambelana indlela ke okwenzakale ngayo Uganda le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe. Kule ndlela ke sikhankasa ngayo esibona ingazathi iyasebenza kakhulu, yikho kayo kaChamisa ukhankasile silo ngo-2018.
Umnumzana Edwin Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is what Sipuma, a voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa akwaBulawayo asezasebenzisa imota ezilamatanka amanzi ababayo ukucitha abantu abangafuni ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000, abakade besephula lezi ziqondiso elizweni jikelele kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-newzimbabwe.com lithi inkampani kamnumzana uBhada Moyo wayengumphathintambo wezempilakahle yetheswa umlandu ngokuthengisela abantu izatifiketi zokuthi umuntu kalagciwane le-coronavirus yena engahlolwanga. Leli phephandaba lithi inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics ibisipha abafuna ukuya phandle kwelizwe izatifiketi lezi ezokuzibazela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona abantu bathethile njani ngezindawo. Hayi, mina angazi ukuthi iZANU-PF kumbe yezwa kuthiwa khona ukuhlukumeza abantu ngale ndlela yikho ukubusa ilizwe. How can uthi uphilise abantu ngale ndlela le uqeda uzibiza ngo-president uClean? Kambe lisho ukuthi ojobuzikhala laba nabo Hope Lesingono labo Faith Ayimayere lisho ukuthi ngabantu ababotshelwe ukuqamba amanga nje kuphela, yinto abayibotshelweyo ngeqiniso. Hayi, mina le nto angi-understand ukuthi babotshelweni kahle. Ukuthi ungabe uphila umuntu i-internet ukuthi uqamba amanga, what more iZANU-PF yona ebulala abantu emini langalitshisa. iZANU-PF ecorrupt isikhohlakala, akula bantu abakhohlakale njengeZANU-PF. Usho ukuthi khona bakhona abantu ababenza icala eledlula abantu beZANU-PF? Hayi, mina ngi-understand. Phela izikhohlakali zakuqala iZANU-PF. Umnanga boyisa isikhohlakali, buka uqeda bamba imota yemali manje inkunzi. Imali uyithathile yonke. Labo bantu babotshwa. Angeke uze kuthiwa khona kulo muntu weZANU-PF obotshiweyo. Nampa lo mama owatshontsha igolide lemuli kamnangagwa yonke iyatshontsha. Akula muntu ongakwaziyo. Iziphathamandla zeZANU-PF zonke ziyatshontsha. Akaze ngizwe ukuthi khona even lesisodo ezibhantintayo. Kodwa ngendlela laba abantu ababotshwe ngakhona inyawo lezandla, hayi, kodwa lo mbuso kamnangagwa lo mubi. Yazi into eyenziwa abantu beZANU-PF mani. Utsho ukuthi khona ungabophela abantu inyawo lezandla i-internet ukuthi baqamba amanga?
Hayi, uyabona isikwadi lesi sabochuma lapho gawulele seZANU lesi. Manje situation esikhona manje eZimbabwe manje vele sokufana nomuntu vele ofuqa ibhari brugweni siwa ngapha neflu esitweza mavele into zakhona vele azisakhandi. So but kuze bechaze ukuthi kuyenziweni wabala phela kibathi hayi izinto ziright. Abeke bechaze phekuthi manje bona badlala ngapha eZimbabwe lathi siye khona.
Sawubonani basazi abahle. baba Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke sisesikhathini esinzima kangaka se COVID bakithi sithwele nzima mfuna nje ukukhuluma okuncane lapha ngokwenzakala kumazubko ngivumelana lo baba othi akula ama sanitizer kumazubko mina ngisuke eGobulawayo ngezubko ngisiye eGwanda angizange ngibone kusanitizer abantu bayaminyana akula umuntu okhangelayo abakwamukelayo kuphela imali yomuntu ongenayo so okusimangalisayo ukuthi kambe imota zabantu zivalelweni lamakhombi lamabhasi abantu avalelweni ngoba nako kakhulumende ayiwo ukuthiwa afanele athwala abantu ngesikhathi se-COVID abasanitize akulanto abayenzayo ebhasini sibonani umkhuhlane omningi vele sizawuthatha emabhasini kakhulumende yena lawa so ngibonani ayi kunzima lokhu bantu bakithi ukuthi sizabulawa ngumkhuhlane sibulawiswa nguhulumende ngoba amabhasi akhe awasanitize abantu so kungcono ukuthi laye avale amabhasi kubayekele abantu bazihambele intando yabo ngoba akula nto eyenziwayo abantu bayaqhubeka besifa ngendlela emangalisayo kulole sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke siyalithanda basakazi bethu ngokusisakazela indaba ezimnandi lezibuhlungu ngelizwe lethu leZimbabwe elingalungiyo ngifuna ukukhuluma nje kulo baba lo okhuluma isiZulu sakhe lo othi yena uchamisakala abalandeli kanti ubaba lo uhlala kuliphilizwe ngiyazi ukuthi ukhuluma eseSouth Africa kungakho engababoni abalandeli bakachamisa sikhona thina sibaningi kakhulu baba sibaningi kakhulu and okokuthi lanxa kungavotwa kusasa kungarigwanga ama-elections siyawina wena olandelana labo makhuphe bakho laba labo Monzura ngodukile utukile baba buye ekhaya iphathe labalandeli ngekajamisa yiyo kuphela iphathe esatshwa izandu eZimbabwe ungazikhulumeli isiZulu sakho lapho ukhuluma into ezingelangqondo
niyakuthona basakazi bakaStudio 7 silesicelo ngempela into eyenzakala lapha eZimbabwe angathi yabheda kulo mpolisa lo ohlalaza hlale legangeni enza i-roadblock emgwaqweni yezindlela le eziphandlulwa ngabantu lobo abamthungumisisi kurumbo empeleni amapolisa ngamapolisa kumbe ngamasela emthunzini uneshabhini kuthiwa kule COVID kodwa abantu endlini yakhe kuhlala kulotshwala kuthengisa utshwala yena nguyo le mvumo emgwaqweni lapho uthatha imota zabantu bakhiphisa amayusa sicela lisikhuzele lo mama umisisi kurombo lo osebenzisele enkulumane ngoba abantu bazagcina sebengasamhloniphi ngento ayenzayo uyabheda lo mama lo thatha imoto yomuntu athi angayithatha akufuna imali eningi funa bo 800 US umuntu odizisa njani nalo imali yona le iya ku-government kumbe iya kuphi dizisa ama-us imoto zabantu afuna inkalakatha zezimali abantu athathela ama-100 US a-500 rands suku zonke ezahlale negangeni sicela lesikhuzele lo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika abezomvikela elizweni jikelele bathi baqaphele udlakela olungaqhamuka ngasiphi isikhathi phambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngolwesithathu lokho kulandela udlakela olwaqhamuka esigodlweni iCapitol lubangelwa ngabalandeli bakamongameli Trump izolo kwamanye amadolobho kubikwa bekulamaxuku amancinyane abasekeli bakaTrump betshengisela usekelo lwakhe sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ukugcotshwa kukamongameli uJoe Biden ngaphakathi komphakathi wamasotsha amabutho angafika inkolongwane ezingamachumi amabili lanhlanu kutshengisa sibili ukuthi ilizwe lemele kaselitshintshile aliseyilo lelo kade lisaziwa ngokungathiwa i-smooth transition ukwenza nje izinto zingakhathazi kungabele nokuhlukuluzana ngenxa yamandla kutshengisa ukuthi sokuphelile kakusela kuthembana njalo futhi lo mhlaba wonke ukubonile ukuthi hhayi kukhona uhlupho lapha ekhaya ngoba uhlupho olokuthi okungathiwa i-domestic terrorism ukuthi umvokela wangaphakathi usuyiwo osesabeka ukwedlula lokho akade kusesatshwa okuvela ngaphandle. So yeah, kubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump usesuka esihlalweni njengomongameli onjani ngokubona kwakho? Umongameli ozaba ngomunye esingathi kumbali yelizwe leMelika ube nguye wokugcina ekwehlulekeni ukubusa njalo lesimilo sakhe, usibona njani?
Yeah, umongameli Donald Trump kakhulu wehlulekile ukubusa ngenxa yokuthi wehlukanisa abantu, wabehlukanisa ngamhlobo, wamekehlukanisa ngazo zonke indlela ongazahlukanisa ngayo abantu. Uthiya abantu bezwekazi leMelika bengamaqembu qembu amancane afuna ukuvukelana. Yiko kwehluleka okukhulu lokho ukuthi yena uthole izwe libambene ngaphansi kuka-Obama lalabo abadlulileyo, kodwa yena wenze ngendlela zonke ukuthi abantu bavukelane kuze kube lanamhlanje sitsho anti sitsho ukuthi kakwazi ukuthi kuzohamba njani mhla kugcotshwa lo ongenayo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Akala Akala sale sale khuluma Saze sabona nathi wela yethu. Akala Akala sale sale khuluma Aba mhlophe Saze sabona nathi wela yethu. Coronavirus Coronavirus kills. Oh yes. Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II. Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa. We are now experiencing global shutdown, causing social, economic, and political crises. Everything is upside down. No more institutions of learning, sports, travel, and entertainment.
Every day,
people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return. Families are crying and praying for mercy.
Brothers and sisters,
be ready to fight COVID-19.
Church.
Be ready to fight a good fight of safety. Prevention is better than cure. Be safe, be alert, be smart, be prepared. Inform yourself about it. Coronavirus is dangerous.
Save.
Sawatwala makapa vuzayo. Sawubona sawubelethe emhlabeni. Sawuzwa ngemvelo.
COVID-19 ingoma yendosa kuza. Usingakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda umkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalo mkhuhlane ngoba ususabelele. Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngesihluku engaba ephelele engqondweni kumbe umuntu ogulayo. Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalelayo kulenjini ku www.voandebele.com.